ngendlela i-independent labor yayo ibiya kulokuhonona kubandla elibusayo elawina ama-election ngokubambana. But ukubambana khonokho kwasekudabukana phakathi kungasenzwanga kuhle ukusuthisa bonke abantu ku-Congress. Okwesibili, i-constitution yenhlanganiso ikhangelelwe ukuthi kungonakala phakathi kwamalunga ayo. Kuyathathwa i-constitution yeparty ikhangele ilandelwe ukuqondisisa izinto ezingekho. Lo onweyo abize lo okhangelelwe ukubana wonile azozimela azikhulumele ukubana kwenze njani. Abe seficakala elecala ngezizathu zobufakazi obukhona. Naye abe lobufakazi obenza abone ukuthi kube sokubonakala ekufuneka ukuhambe njani. Manje akuseyikho okukhona lokho. Osokukhona ukuthi abasebenamandla emhlanganisweni bayakutshela nje ungekho ukubana usethi kuxothile nesikucabangelayo kumbe ngesikuzwileyo kumbe ngesikudinge sisoda. Ngenye indlela ongumpholisa nguye osengumthutshisi, nguye futhi osengumahluli. Wena awuvela udingakali nje lokuthi ube khona uzokhuluma ukuthi ubungaphi, kwenzakale njani, unike obakho ubufakazi ngendlela obona ngayo. Lokho-ke kwenza independence ingabi sabamnandi.
Manje pho nxa ukhangela ukubana sizibuse kweminyaka esiyi-35, nxa sesikhangela eyi-35 ezayo, ubona ngani kuza kunjani la?
Akhesike sokutshengisa ukuthi kulengozi lapho esiya khona. Ikusasa yelizwe ayisakhangelelikanga ukubana izakuma iqinile ngendlela ebiye yona izolo. Kola mandla enhlanganiso usengakuthatha nje akufake edele nje kumbe nje aqothe nje. Usole lokuthi aphila kubani ngoba aphila ecourt ephezulu kwale ekuthonisisileyo. Kodwa nxaku icourt ithe yakuqotha akusela ephezulu ongakakhuluma kiyo ngoba bonabo bantu ababe sidale phansi beseza khonokho yibo futhi ozabafica phambili sebekulindele. Manje-ke kugcina kungasebenzekile. Inkululeko iyaphazamiseka ngezinto ezinjalo.
Ke sikhangele umnumzana Joshua Nkomo owayikhokhela izabhu. Abaningi bathi bona nga nguye owabusayo ngo-1980 nga asiko edubeni olunje. Uvumelana layo yini imbono enjalo?
Mina ngikhangelele ukubana izinto ziqondiswe sisiya phambili, asalelwa ukukhangela sisiya emuva. Kodwa kumele sikhangele sisiya emuva kodwa sibe injongo yokuya phambili. Ngoba kunento eziningi ezaphambaniseka ekuqaliseni ezitshengisa kathesi njengobufakazi bokufuna isihlalo okwedlula inkululeko yabantu. Kwakuvunyelwene eLancaster ukubana siyangena kuma-election siyi-patriotic front. Lokho akusenzakalanga nanxa uNkomo wayesefikile ngoba abanye bafuna ukungena benjalo. Okwadala ukuzunguzeka lokuthawa kwabantu endaweni ezishiyeneyo. Njalo sikhangelela futhi ukubana umhlaba khona lapho ubuvele wona umi njani. Okwakuqala, i-ZAP, the ANC e-South Africa, ngo-13 August 1967, zazenze ukuthiwa i-Joint Military Command ukuthi siyakulwa sindawonye ngoba amabhunu asolanda e-South Africa ayevele khona e-Rhodesia bethi bavalela i-communism kuZambezi. But sowufika leso sikhathi inkululeko yalapho isibuya, kwaba nemihlangano phakathi kwamabhunu e-South Africa labelinye ibandla owayehlanganelwa e-Mozambique okwakukhangelelwe ukubana amabhunu e-South Africa ayenqineka ngokubana ukuthatha kwezaphu lapha kuzayenza izaphu igcine i-ANC elibandla eliqinileyo kakhulu ekubiseni umbuso we-apartheid. Khonapho kwabanento eziningi ezatshintshayo, kwaba lokukhuluma ukuthi uMargaret Thatcher ukuthi bazanika abambona efanele, but bengakhulumi ukubana lo oyabe efanele kuyini okumenza afanele. So angifuni ukubuyela kakhulu ku-1980 kulento eziningi engingazikhangelelanga.